Umhlangano weSADC ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe. Liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe. Liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba sekulikhangelise khona ngale. Kulapha imisakazo lomhlaba uyabe usukhangele khona ukuthi ileli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. Sokulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiwe sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail. Likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezi zathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenza okunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho-ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola ibheyili, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemasingo lapho okulesivakatshi eseCzech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, zenza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanele yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo, akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.